loko akukhulumayo ni kuyakumangalisa nje njengoba yonke into le iphonga ukuxubana engathi iyamangalisa ukufala lokhu kufala khona kubuyekelwe lokhu kuyekelwe lokhu kuyekelwe lokhuyana okwakhathesi kungathi kuyamangalisa nje ukuthi kati uthini ngayo le iphepha le
ye ngokukhuluma kwakhe uthi kumele ibe khona emazweni athiyeneyo loba nje kuzafunakala ukuthi kuphungulwe izinga layo kodwa uthi iyanceda abantu sekula okumangalisayo ngoba abantu baphiwa amaphilisi lokunye okuthiyeneyo
ye ilungile ngibona ngathi ilungile sibe nxa ezijinjalo ngoba abantu bayagula abantu bazakufa abantu bayaswela sibili ngoba angithi khona eqinisweni ngabe kuphethwe khonokhu ngohulumente bamazwe wona lawo lapho asiza khona
ye nxa sisikhangela kodwa sikhangela le melika siyakwazi ukuthi vele inhlelo ezinje abantu bayaziqakathekisa kakhulu kuze bazi le-Afrika lapho sisho lakwele Zimbabwe ubona ngazani ukuqhubeka kwako lo uhlelo lolu kungabisa injabulo yini ebantwini bezimbabwe
ye kakhulu ngoba abantu okwakhathesi kumnyama ngithi abantu nxa bekhona phana bethola sithi thina amaphilisi wona la abasizayo babe bengakwazi ukuthi amaphilisi lana avela kuhulumende kumbe avela ngaphi babe bephonga ubona unesi kuphela nxa bengasatholi amaphilisi lana basehluthweni olukhulu kakhulu
ukuthi-ke ohulumende abafana nezimbabwe kukhona yini abangakwenza ukwezithi nxa uhlelo lolu lungasuswa kancane kumbe ngithi luphungulwe izinga lalo kambe ukuthi bangenzani kona umbono
mbona ngathi bangenza ngoba angithi khona kuvele kumele ukuthi yona i-Ministry of Health ibe le mali imali yokuthi iziphathele izinhlelo lezi izithengele la amaphilisi la ngoba amaphilisi akhona lapho athengiswa khona abesesiza asiza abantu khona lapho mbona ngathi bangakwenza bafake imali ethile eqondane ne-Ministry of Health
ukuthi uhulumende kasize kugcine faka umthelelwane we-2% owawakufaka kuqala wokuthi ezempilakahle nxa kukuthi uhulumende wezimbabwe edinga imali yenhlelo ezinje
angazi-ke lapho kodwa-ke kuyaswelekaka kusweleka ukuthi kube nomthelo angithi kuyakwenziwa ibhajethi ekuqaliseni komnyaka kufanele ukuthi u-Ministry of Health akukhangele kusesekhonali kwenzela ukuthi bakufakele imali
ye khona izielo ezimbabwe zingathi le mali yini yokuthi lenze khonokho elo mele kalingekho
ila mina ngibona ngathi ikhona imali ezimbabwe ngoba ngenotho le esilayo ekhona laphana kufanele ukuthi ibe khona imali engxenye nje kungabe kufanele ukuthi kukhangele ukuthi izinhlelo lezi ziyaphathwa sibili ngendlela yakhona kufanele ukuthi ziphathwe ngayo.